Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utano nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 olwesihlanu mhlazi ku 18 Ncwabakazi 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla le-CCC lithi ukhetho olukhangelelwe ukuqutshwa ngeviki ezayo ngolwesithathu alusoze lube ngolukhululekileyo ngenxa yezehlakalo zodlakela lokwethuselwa uqondiswe kuleli bandla.
Siyakwazi umizano sithwele nzima sisidliwa ivukubhova kodwa lonyaka hachibo uchamisa le-CCC 1-1.
Kodwa ibandla lezanu PF lithi kulokuthula elizweni njalo amalunga e-CCC alwisana wodwa.
Thina njengezanu PF umongameli wethu labasekeli bakhe bonke be-former president they've been very clear ubana asifuni udlwangudlwangu.
EleZimbabwe izolo likhethwe ukuba ngumsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso ye-SADC emhlanganweni walumanyano oqhutshwe eLuanda kwele Angola.
Ukukhethwa kweZimbabwe ukuthi ithathe le position ikona besazi mhlophe ukuthi kathezi iZimbabwe ikhangelane lokhetho ngibona ngathi lapha kuba into efaka ilizwe leZimbabwe engcupheni.
Zonke lezindaba lezinye lizo zizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla njengensukwini siqala uhlelo lwethu ngodaba oluphathelane ngezokhetho oluzaqutshwa ngolwesithathu lwevikezayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla le-CCC lithi ukhetho olukhangelelwe ukuqutshwa ngeviki ezayo ngolwesithathu alusoze lube ngolukhululekileyo ngenxa yezehlakalo zodlakela lokwethuselwa okuqondiswe kumalunga aleli bandla. Okunengalolu daba sikuzweni kungqoqo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lo mnumzana Felix Magalela Mafasmanda umsekeli wesikhulumeli saleli bandla.
Akusi thandabuzi tungobani eGlenview lapho kwabulawa khona umfowethu omunye wama champions abantu bezani babekhanya kuma video bekhupha bedabula ama poster ethu sesibamba abantu abaningi sibahambise emapoliseni sisithi nampa sibabambe mangqamu bedabula ama poster ethu ama police izandla zabo zibotshiwe bathi abakungeneli ngoba ngokwepolitiki. Kodwa ngemva kwalokho kulabanye bethu ababanjwa kwathiwa banjwe bedabula amaposta bathonisisiwe basejeli kulokhu kule selective application of the law. Akuncedisi ukuthi sithi ngobani yizanu PF. Kulabantu befazi sebebonile ukuthi sebe dliwe i-CCC sebedliwe umongameli wethu ubaba advocate Chamisa. Akusimbisele muva lokhu kusipha isimpathy abantu sebekhalela thina ngenxa yokuthi bayabona bayasihlukumeza alabo bebengalandaba lathi sebesithe sebezasivuthela. UNkulunkulu uyasebenza phela. Sile ama billboard indawo eziningi bayabhala bafike bathele umlaza bathele ioyili bathele ipetrol baze bachise ngomlilo. Silabantu asebefile ababulawayo kodwa amapolisa baphongukhangela nje. Silabantu abachayiwayo amapolisa aphongukhangela nje. Sokuphongufanana lama high court lezeki kwinto ndawonye. Silamapolisa esiwaziyo ababangala khona ukuthi nangu uminister ufuna ukuthi ngingabophilo umuntu sikhathe sikazakala ukuthi ungabe bayamtshintsha sihambe silabo umtholi abachaya abadubula abantu emoyeni befuna ubadubula la namhla icala livuliwe abalandelwa ngo 2008 kule rirani okwakhala khona uTswangirai abantu baqunywa izandla bebulawa amasotsha ahlathatha over i-electoral process izek yafakwa eceleni. Yikho ke siyakwazi umizanu sithwele nzima sisidliwa ivukubhova kodwa lo nyaka hatshibo uchamisa lesisi si-1-to-1 abantu bathi ongasoyi kufeku.
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Kodwa umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla leZANU PF uthi kulokuthula elizweni njalo amalunga e-CCC alwisana wodwa.
Ngike ngaboda boda endaweni zasendlube lelo bengula ngale ngihlangana sibili labe ZANU PF befaka ama posters abo ngabona be triple C labo befaka ama posters abo ngabona lalabo abakhokhela kumama uValerio I think nxa ngaphamansanga labo bele convoy yabo bendawonye nje bephambana abantu behamba bezenzela nje imisebenzi yabo ukukhankasa thina njenge ZANU PF umongameli wethu labasekeli bakhe bonke ubaba uthiwe ngalo baba Mohadi lo chairman wethu umama umchinguri kubuye even lo secretary general waba uOben Bofu bonke be former presidium they've been very clear ubana asifuni udlwangu dlwangu umuntu ozatholakala senza udlwangu dlwangu uzathwala isiphambano sakhe yedwa ngoba thina njenge ZANU PF siyakwazi ubana sizanqoba njalo sifuna unqoba kuhle lokaba kuthi free and fair ngakho asifuni kuphanjaniswa ibudlwangu dlwangu obungenziwa ngamalunga ethu kodwa sesibabonele amalunga awe triple C bayalwa bodwa kathesi kule video ekhona esekuletayo ngibonile ngale enkulumane ngale kulo sisi wethu uSoneni elobhuti wethu uOstalos bonke bengamalunga awe triple C kodwa bafake amabizo bechiyene khona pana bayalwa bodwa kukhulunywa kubi baze bafika phambi kwendlu ekaSoneni bayenza ama demonstrations khona pana so nxa even sokushisana lama billboards kukhitshwa lani bengafuna ubana bekhombele kithi thina ngapha iZANU PF asikho khona ngalethini ngoba abantu abona bathi khona kulamanye ama-candidates afakwe umthungameli wabo uChamisa kodwa kulamanye ama-candidates afunwa ngabantu bona ngokwabo.
Kuke kwaba lezehlakalo yini kubandla leZANU PF lapha abangathi labo bebedatshulelwa amaphepha abo okukhankasa amapholisa aphatha wonke amabandla ngokufanayo yini?
Manenge ama-posters ethu asedatshuliwe edatshulwa ngabantu bona labo abe-triple C labanye abantu ngiyabona kumbe mhlawumbe nxa ulandelela ama videos ku social media isebenzise chickenini yabona kwakusekethe gudu nxa ngaphamanzi esadabula ama posters to senza logo la logo kwathathunywa ngu manager kunenge engawuqamba khonapha kobulawayo ama posters ethu ahlale edatshilwe njalo nje siyakubika khona kwemapholiseni kodwa kwesikhathi nxa singela bufakazi abantu kuba nzima kade ezingikhuluma so ingatsha zethu ze security ku ZANU PF zibhizi zicwayisa abantu bonke ubana bakithi ofuna ukwenza umhlangano kumbe i-roadshow kumbe kuyini sicela libikile amapholisa masinyane kuyenzelwe khona ukuthi i-application ukwenzela ukuthi konake ku-approve ngoba amapholisa kabalani lokuthi iZANU PF kumbe i-triple C kumbe izaphu kumbe i-MRP ba-effecta umthetho njengomthetho lathi sinje sile more than 90 cases where sehluleka ukwenza imihlangano yethu ngenxa yokuthi sasingenzanga ama-procedures ngendlela efaneleyo.
Hello ke ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla leZANU PF obexoxa icingweni losithandekile emhlanga weStudio 7.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkolo.
Asambeni madoda siyovota.
Madoda siyovota. Sivote lenkolo.
Asambeni thina kwelakithi.
Madoda siyovota. Sivote lenkolo.
Asambeni thina kwelakithi.
Madoda siyovota. Sivote lenkolo.
Asambeni madoda siyovota.
ELeZimbabwe izolo likhethwe ukuba ngumsekeli kamgcini isihlalo wenhlanganiso yeSADC emhlanganweni walumanyano oqhutshelwe eLuanda kwele Angola. Lokhu kutsho ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa nguye osekusikhundla lesi esekela umgcini isihlalo ongumongameli wele Angola. Kodwa abanye bathi iZimbabwe ibingamelanga iphiwe lesisikhundla ngoba ibhekane lokhetho olulakho ukuhlupha kugcine kudingakala ukungenelwa kwayo iSADC. Ngokunjalo bathi iSADC eyingeke ingeke ibe ngumlamlankuzi ozimele ukudaba lweZimbabwe uMnangagwa engumsekeli kaMgcinisihlalo. Omunye wabalombono lo ngolwela amalungelo oluntu njalo elandela ezombusazwe uMnumzana Difa waJapi Bango Dube.
Ukukhethwa kweZimbabwe ukuthi ithathe le position khona besazi mhlophe ukuthi kathesi iZimbabwe ikhangelane lokhetho ngibona ngathi lapha kuba yinto efaka ilizwe leZimbabwe engcupheni ngoba kwenza ukuthi kulethe iconfusion eningi njalo sekusenza ukuthi kube le confusion eningi ngoba kungani abantu abaningi bayazibuza ukuthi kungani kungalindwanga kwaqala kwadlula ama election andubana ukuthi kube sekuyakhethwa ilizwe leZimbabwe.
Njengoba uMnangagwa esengumsekeli kaMgcinisihlalo weSadaki lapha, kungadingeka ukuthi iSadaki ingenele kudaba lweZimbabwe, ubona iluphatha njani?
Indaba le isivele yatsheka babuNkobo ngoba nxa isivele sinje isikhomba zona impawu zokuthi abalandeli noma ngithi abapart of iSadaki laba esebevele batshengisela sobala ukuthi bona umuntu abamsekelayo ngumnumzana uMnangagwa. So okungawo ukuthi lapha sekuvele nje into yakhona yatshengisela ukuba ikubaxalunye yangasatshengisela ukuthi sekungaba le ndlela yokuthi mhlawumbe kube kuvela iqiniso phakathi kwento le ezabe sihlongozwa noma le nto ezabe sigulunywa ngaleso sikhathi. Kodwa engibona ukuthi ngisaphinda njalo ngithi liphutha elikhulu lele lenzwe yiSadaki.
Lona ukhetho lweZimbabwe Dube lukhanya luzahlupha mhlawumbe kugcine kuyiwa emthethwandaba njengakukhetho luka-2018 ngoba kunengi abamabandla aphikisayo abakhala ngakho abathi akuqhutshwa ngendlela. Alubana kuthe kwaba njalo kwaba lokudoniselana okunjalo inhlanganiso ezifana le-SADC le-African Union kuyabe kumele ziluphathe njani, zidlale ndima bani kudaba lweZimbabwe?
Nxa sesikhuluma udaba lwamavoti babuNkomo noma sithi imphumela yamavoti uhlupho lapho luzaba khona ukuthi iSadaki kathesi iyangena noma ngithi la amanye amazwe angena ezama-observers. Kodwa-ke iZimbabwe is a sovereign country, okuyi-statement esivame ukuthi sisizwe nxa sokufika kuleso sikhathi ukuthi iZimbabwe is a sovereign country elemthetho yayo, ele constitution yayo, njalo elezimiso zayo zelizwe efanele ukuthi zilandelwe. Okuyizimiso zayo zena lezo ezilandelwayo eziyabe ziphethwe kakhulukazi kathesi nxa sikhangela sithi yi-leading party okuyiZANU PF. So okungangokuthi nxa kungakaze kufike mhlambe impawu zokuthi kulodlame elizweni akusoze kube lula ukuthi kuze iSadaki izingenelele endaweni yaseZimbabwe ngoba imphumela izabe siyizimphumela. Nxa kungabe kulohlupho sekungane kuyiwe ukuthi akuyiwe emacourt, nxa isidlule emacourt except nxa kule ndlela etshengiselayo ukuthi noma iTCC noma iZaphu noma yiphi iphathi eyabe itshengisela ukuthi iwinile iyabe iwine ngemajini enkulu kubese kutshengisela ngaleyo ndlela noma mhlawumbe sekungathi sekufika enye indlela yokuhluthina umbuzo ngezinye indlela lapho engagcina isingenela khona iSadaki. Kodwa yona imphumela yona ngokwayo angiboni ukuthi imphumela yona ngokwayo sekungaze kube khona into engenziwa yiSadaki nxa kusafana ukuthi ku-announce imphumela noma kusetshenziswe lokho okutholakaleyo kumphumela yokhetho.
Alo-ke ngumnumzana Difa waJapi Bango Dube olwela amalungelo oluntu njalo elandela ezombusazwe. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amapholisa athi kubhubhe abantu abalichumi lambili engozini zomgwaqo wekhefu lamaqhawe lelezomvikela ele Defense Forces Day. Isikhulumeli samapholisa umsekeli kaSkomichi uPaul Nyathi uthi inani labafe nyakenye ngekhefu elifanayo elabantu abane kuphela lehlile, kodwa ingozi zomgwaqo bezinganeno kukhefu lalonyaka lanxa ababhubhileyo bebebaningi kulanyaka enye. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga lamuhla uzakuba ese-insiza esigabeni seMatabeleland South lapho azakhokhela umhlangano wokudinga usekelo kukhetho lwangevikezayo. abancintisa bemele ibandla lezanu PF insiza ngomnumzana Space Thole lo Faraita Rubinga. Okwamanje sengidedela emuva ngelichiye ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 ninja nonke hayi siyajabula umsebenzi eliwenzayo qhubekani phambili ngokusethulela izindaba ezikahlonze. Mayelana ngendaba zokhetho. Hayi nabona abantu abale nkinga ibana abantu abavutisayo la. Commissioner le yokhetho le yizana uPF leya commission le. Ya kumhlophe kuyacaca ukuthi commission yana is working under Zanu PF. Akula bandla lingabusa 40 something years. Loko liwina liwina. Kuyacaca nje mhlophe ukuthi labana abantu abavutisa laphana ngabantu bezanu laba. So ngeke kaze kube winise enye iparty bavele bazayo lokube loko beyirigeli zanu loko beyirigeli zanu wayi kuyacaca nje mhlophe ukuthi hayi kusaselobunzima lapha ezilongu kusaphethe banabantu abantu abakhona pha kucommission yokhetho abantu bezanu laba batshelwa bana ukuthi yenzani so hayi kunzima bakithi elizinto akithi lizwe lakithi linzima kakhulu sizoba izigqila angazi ukuthi kazibophelela kuphi. Angazi kazibophela abantu lokubezalekufakekubeziqia. Hayi ngiyabonga.
Studio 7 siyabonga kakhulu ngomsebenzi omkhulu sibingele labalaleli. Kuyadumaza kakhulu ukuzwa izinduna zifosa abantu bakithi ukuthi bevotele izanu. Kodwa ngemva kweminyaka engaka izanu PF yehlulekile. Lazi izinduna ziyakwazi izanu ihlulekile. Bengajabuliswa bona ukuphiwa izimadlana lamaveni labahamba ngawo emgwaqweni efileyo ebuleyo. Izanu besehlile kuyimentena leyo migwaqo. Bethi lathi singatholi lutho siyivotele izanu ngenkani. Abasiyekile sivotele i-change. Ingane zethu siyazibona ziyahlupheka. Imfundo kayisekho ngoba kufunakala ama-USD esikolo. Thina kasisebenzi singabazali sikwazi ukubhadalela abantwana isikolo. Akula migwaqo bayibona, akula zibhedlela, akula manzi, akula magetsi. Imisebenzi ayikho. Ingane zethu zifola ulayini ku-passport office zifuna ukuthatha ama-passport ukuthi ziphume ziyedinga umsebenzi eBotswana. Yini yona leyo induni yokuthi vivotele izanu ukuthi kuqhubeke i-5 years ingane zisiya kwezikafuleni eBotswana kube siyadliwa zingonyo zamke South Africa zitshiswa ngamathaya South Africa. Yikhona kwabathi sikuvotelele khona izanu. Kodwa laba akwazi ukuthi balwa lo Smith bembangisa into efana lana le. Lathi sisikhadile izanu lebe siyekele sivote umthandayo bengasibambi inkani. Thina sitholi lutho ngezanu. Izanu isikhiphe isithunzi singamazibhabha. Sisifuna i-change. Siyabonga.
Ngiyabingelela enkundleni zokuxhumana. Studio ngibonga leli thuba lokukhuluma kwi-Studio 7. Ngigqugquzela wonke umphakathi ukubana wasiphumeni ngokuningi bakithi siyevota. Nabala eSouth Africa asukumeni siyevota. Ababhalisayo ukuvoteni singalahli ithemba, kuzosilungela nathi one day. Siyevota abantu bakithi, sikhe sikhipheni leli qembu okudala labuse singakazalwa. Inezithembiso zamanga, izano inezithembiso zamanga ezingasisi indawo. Khona lapho ngomanje siphila eSouth Africa kwamanye amazwe shiswa every day, sibizwa ngamagama angasile, sihlupheka, sigijima waya every day, asilali, silala wenyona. But sinelethu elizwe okufanele ukuthi mhlawumbe ngani siyakusebenzela lisiphilise, liphilise nabantwabethu. Imigwaqo ifile, akunamanzi, akunagetsi, but baloku abeveza izithembiso zamanga bethi bona bazolungisa ilizwe after ukubhodwa. Angeke abantu bakithi lize likhohliswe ngempuphu, likhohliswe yinkomo leze lizinikwa everyday. Lizolenzelani lezi zinto? Amafemu afile, ayikho imfundo iphansi. So akunitshele ukuthi wena kunguwe oya kuphuma emzini wakho uthi wona uyavotela izanu. Izanu lo eyivotelayo ukuthi izovusa liphi lizwe, ngoba leli lizwe yalihlukeka wona ungakazalwa, usuzugugile washiya abantwana wazoba ugogo singaka. Kwazoba umkhulu kulwa kubisa iqembu eliyi-1.
Studio 7 ngizathanda ukuthi ngikhuthaze laphana abantu beZimbabwe ukuthi yiso isikhathi sigcine first and last bantu bakithi sambeni siyovota bantu bakithi first and last bantu bakithi sivuse namakhanda sesikubonile esikufunayo lesingakufuniyo so isikhathi sokugcina bantu bakithi ukuthi sivota sikhuphe lishiti lekamnangagwa le esibonayo le bantu bakithi sambeni siyovota sivotele iqembu esilibonayo ukuthi liza lobuhle siyekeleni lokhu esikubonayo bantu bakithi kambe another 5 years futhi ezobuya silokhu esiphila kanje bantu bakithi sivuse namakhanda
Studio 7 siyabonga kakhulu ngendaba ezinhle esipha zona sithi kubalandeli be-Change Champion sicela fikisa abathengisi abalelungelo abaleseduze kufikisa ilizwi kumthungameli u-Advocate Nelson Chamisa ukuthi angalahlekelwa ngabalandeli abaningi nokuthi enze iphathi ingazathi nyamba amachechi kuphela lathi abemabhawa sicela akasibonga sitshele udade uyasithanda uyasifuna lathi esilandele zomdabuko ezamasiko esithethelayo emakhaya lezinyanga zethu ezelaphayo sicela lathi asifake phakathi bakithi ngoba thina bemabhawa abanye esinganasebo bantu lapha kuye so lokhu ngibone ngani kungambiselela emuva bantu kuyabisela abantu emuva sicela nxa ebuya lapha kobulawayo lathi asitshele ukuthi uyasidinga lathi siqakathekile ebandleni lakhe siyabonga ngimbo thensite
iyo ngibingelele emsakazweni ngigqilazi mfo amanxiwa okhulumayo ngibuya phansi le maphisa sanibonani balaleli sanibonani basakazi bethu ku-studio 7 yiba kwethu sokusela amalanga sela amalanga nje ambalwa ukuthi siyokhethela sicela kuzakhamizi kunye nalapho kufinyelela khona umsakazo nabawulalelayo emafonini ukuthi bani bakithi ningadideki ningasichithi isikhathi ningamoshi ithuba votelani umuntu ozoshintsha ikusasa labantwana votelani umuntu ongekaza ahlukumeze abantu njengoba esenza umnangagwa umnangagwa makaphume asikhathi asinandaba ukuthi kungena bani njengoba singabantu basemathebeleleni vele noma kungangena bani wasemashonaleni thina akuzukusiza ngalutho kodwa ke inqobo nje makungase kuphume lababulali laba ukwenzela ukuthi mhlambe kungabiye kushintshe makungashintsha le system ekhona mayingashintsha le system ekhona bese kuthi wonke umuntu oyisizwe sakwamthwakazi nesizwe sasezimbabwe babuyele ekhaya abantwana nabantu abadala bayothatha iindawo zabo
Studio 7 nja hayi siyaphila nke ngiphawule lami na hayi abantu kasikeni sikhuleni asike sikhuleni i-43 years is not a job kuloko kuvotelwa into eyi-1 engalamphumela ambona ukuthi kukhona umuntu ophilayo esikhathini lesi esiphila kiso sakhuluma ngebandla leli ngisabuke likhuluma ngegama elizano ngisaba nje lokukhipha emlweni wami leli gama ambona ubaba lo mthuli angicabanga ukuthi umuntu o-right kahle kahle ngendlela engizwa izenzo zakhe le khuluma zikhulumayo asizonkuluma ezomuntu o-right omdala ophilayo olabazukulu labantwana abahluphekayo abangaphandle kwelizwe hhayi kambone ambone impela lalowo bhuti lo okhulumayo ukuthi khona hhayi ilizwe li-right sesenze lokhu lalokhu hhayi ambone ukuthi umuntu ophililelo uma uphilile kufanele ucabange ukuthi why kati abantu bebaleka bonke bejampe elukuzeni iboda bekhetha ukubulawa bekhetha ukuchiswa bekhetha ukulinyazwa zingwenya babalekani kufanele ucabange layo ubaba wethu nalo nguye osiphethe ikhanda limhlophe for nothing umuntu okufanele ecabange ekhule umahlathini lo okhulumayo
Siyabonga zulukandaba lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Le balaleli yi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America ese Washington DC. Udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende weleMelika. Sokwedlule amalanga alikhulu kuqhamuke impi phakathi kwebutho leSudanese Armed Forces lele Rapid Support Forces. Njalo ngaleso sikhathi abantu behlelwe ludlakela olungelangqondo oseludale umdubo olukhulu, kutsho ummeli weleMelika kumanyano weUnited Nations unkosikazi Linda Thomas Greenfield. Inkulungwane zabantu aziselamizi, abantukazana badutshuliwe ezitaladeni, abantwana sebezintandane, abanye babanjwa ngamandla ukuba ngamabutho phakathi kocuku, abesifazane badlwengulwa kabuhlungu. Impi le isimise uncedo olubalisa amanzi, imithi lokunye umqoka empilweni kaZulu. Kulobufakazi bokuthi amabutho e-Rapid Support Forces lamaqembu asebenzelana lawo aqhubeka esenza ucuku esigabeni se-West Darfur. EleMelika liyaluchothoza loludlakela oluyisikhumbuzo sombhuqazwe womnyaka ka-2004 esigabeni se-Darfur, kuveza u-ambassador Thomas Greenfield. Siyakhathazeka ngobungozi obungaqhamuka ezigabeni ze-North le-Central Darfur, kakhulukazi ngokubuthana kwebutho le-Rapid Support Forces lamanye amaqembu bucwadlana lesigaba se-El Fasher, okungaba ingozi kulabo abangakhonzi ukholo lwesi-Muslim. Siyakhathazwa yimbiko ethi kulamaqhuku ahlomileyo avimba abantu ukuthi basuke esigabeni se-Darfur besiyadinga abangaphephela khona, okubalisa lelizweni elingumakhelwane ele-Chad. Silomlando hathi okukhuluma nje kuphela ngelungelo likaZulu kodwa ukuvikela lawo malungelo, kutsho u-ambassador Thomas Greenfield. Ngokunjalo kumele sikhuthaze amaqhuku la ukuthi alandele imigomo ephathelane lokuvikela abantukazana. EleMelika kunye lamazwe yadlelana lalo acebisa amaqhuku la ukuthi abeke phansi izikhali. Kusenjalo, EleMelika njengelizwe eliyilo eliphathisa ngokumqoka kweleSudan lisebenza gadalala ukuncedisa izigidi lezigidi zabantu asebebalekele imizi yabo, lezigidi eseziphephelele emazweni angomakhelwane. Imigoqo emele ilandelwe eyokungenisa impahla elizweni leSudan isiphuzise ukwethulwa konxedo, kutsho u-ambassador Thomas Greenfield. Sikhuthaza iziphathamandla zakweleSudan ukuthi ziphangise ukupha amaviza abasebenza ekuphathiseni abantu ukuze uncedo lufinyelele uZulu weSudan lokungenisa elizweni kokudla leminye imitshina. Kumele sonke sikhuthaze ibutho leSudanese Armed Forces lele Rapid Support Forces ukumisa ukucithwa kwegazi lokuhlukuluza uZulu weSudan. Akula sisombululo sokulwa esiza kuba khona, kutsho u-ambassador Thomas Greenfield. Ukuthula akusoke kwalinda elinye ilanga. Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weleMelika. Hayi bakwethu, isikhathi kasisavume ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko ebezikhokhela. Ibandla le-CCC lithi ukhetho lukhangelelwe ukuqutshwa ngeviki ezayo ngolwesithathu alusoze lube ngolukhululekileyo ngenxa yezehlakalo zodlakela lokwethuselwa uqondiswe kumalunga aleli bandla. Kodwa ibandla le-ZANU-PF lithi kulokuthula elizweni, njalo amalunga e-CCC alwiswana wodwa nje kuphela. EleZimbabwe izolo likhethwe ukuba ngumsekeli kamgcini sihlalo we-SADC emhlanganweni walumanyano oqhutshelwe eLuanda kwele-Angola. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Kodwa silazo ezinye ntambama nsuku zonke ngo-7:30. Olivalelisayo lifisela impela sonto elithukela nguChris Gande.